Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-3 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umlingisi odumileyo ngelokuthi Mayididi yena engufelistas Murata uyamiswa imthethwandaba esetheswa icala lenkohlakalo. Inhlanganiso yekhomalisa ihambisa isicelo kuhulumende sokubana kube lomthetho omela abampofu elizweni.
Isiselo sokuthi singakhuluma into kufanele kube lomthetho osekela into yakhona. So lethi bona hathi sisakhangelisa sibona ukuthi imithetho yakhona elijoyo eminenginengi ephazamisa ukuthi abantu bazizwe ama-statistics yiphi.
Ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho, amabandla aphikisayo agcizelela ukuthi ayabandlululwa okubangela ukuthi engenelisi ukukhankasa ekhululekile.
Ethi campaign sihamba esingathi door to door campaign ngoba asikenzi ama rally njalo sibone ukuthi siza kwenza ama rally. Sibalekela ukuthi kwakube nzima kwesinye isikhathi ukuthi sithole imvume yemhlangano.
Inhlanganiso yamatitshala ithi bazaqhubeka bekhalala umsebenzi besalinde ukuthi uhulumende avumelane labameli babo ngeviki ezayo.
Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kulekhala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umlingisi odumileyo ngelokuthi Mayididi yena elesithupha lakhe lingufelistas Murata umiswe emthethwandaba izolo esetheswa icala lenkohlakalo. UMayididi wetheswa icala lokuqamba amanga ngokubambisa imota ayeyibolekile ukuthi aphiwe isikwelede se-$10,000 ngomunye umuntu obolekisa imali ngokusemthethweni eHarare. Kazange avalelwe kumbe ukuhlawuliswa imali yesibambiso i-bail kodwa uzathoniswa evela ngekhaya. Inhlanganiso ezimeleyo e-Coalition for Market and Liberal Solutions kumbe ikhomalisa ihambise isicelo sokubana kube lomthetho omela abampofu elizweni. Kukomiti yedalele parlamente ebona ngokubuswa kwezabelo ngolwesibili. Ilinhlanganiso ithi ngoba lokhu kulilungelo labo lokuba lendawo zokuhlala ezisemthethweni ezisemabizweni abo. Ithi njalo leli lilungelo lisesisekelweni sombuso wesizwe. Ukuzwa okunengi ngalolu daba uGaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomqondisi weKhomalisa umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sasenza umhloliso ngathi research okweminyaka ethize. Sasiqondane lokukhangelisa lokucubungula ukuthi abantu abangabayanga kumbe abale izimali ezilutshwane abahlala emalokishini kumbe ezindaweni ezithiwa khona aso ndawo abafanele bahlale kizo imikhukhu, abantu abanjalo bayazwisisa na amalungelo abo empahla ama-property rights? Sasidinga nje sidingisisa ngolwazi lwabo olwelungelo lempahla ama-property rights. Kwasekukhanya ukuthi hawu kanti vele bavele bahlala besethukile basekwethukeni okuthize ngoba lapha abahlala khona bahlala besongelwa ngama-country lohulumente ngoba indawo zakhona azilungisanga kuhle. Kutho ukuthi vele bona ngobuningi babo kabasoze basabazisa uphawu kumbe singathi ngama-title deed. Bazahlala belokwethuka futhi bazahlala bengabantu abangasoze bakwanise ukuthi basebenzise izindlu zabo ukudinga isikweletu.
Kuvele konakala ngaphi? Kwavela kwaba kusimo lesi njani?
No, mbuzo mhle. Kulezi gaba ezithize ezimpalo ezishiyeneyo. Kulalaba abanjengabe ePrince abangena kudala, abazali babo bebalekela impi, impi satshisa emakhaya. Labo nje bafika bafakwa nje kungazanga kulungiswe kodwa sokungconywana. Kodwa kabanama-certificate. Sokubuya laba abangeniswa okwe-politics ngama-housing cooperative. Kuhulumende lakwezana ukufika kuphela la ntsho bezama ukudinga. Usekele lokhetho so abathi ngama-housing cooperative bayathumba indawo sebegcwalisa abantu endaweni yakhona labo phela hantshi la baye besakha izindlu ukhansil ekhangele esesaba ukuthi abaxothe sokusiza laba abaningi abahlala emalokishini abagena kudala kodwa belokhu bebhadala imithelo befanele bona benikwe ama-title sabona izigaba zakunazintathu kodwa ngiyazi ukuthi na abathi nje sikhuluma ngakho nje sithi imikhukhu sikhuluma ngendawo enjengosolomias lapha akwakuthinjwa khona ngama-housing cooperative esesithi khona ye wephula umthetho kanti kungani ukungalungisiswa kwenzela ukuthi bengabe lokhu bengena abantu lalaba abakhona akusakwanisela ukuthi baxotshwe ngoba umsekelo sombuso sile right to shelter kakulungisiswe imithetho yakhona kayilungisiswe ukuthi ubugebengu abakhona kungabulokhu besenzakala.
Uhulumende wakumukele njani isicelo senu le committee eliyinike ugwalo lwenu?
Ye, iqiniso ukuthi njengoba ngithe khona saqala ukudingadinga ukhulukhuluma ngendaba yakhona okweminyaka ethize yikho laphana kwakuthi bekhankasa bona umnangagwa labanye be-TCC bekhuluma ngokunikeza ama-title deed abantu abahlala ezindaweni zakhona emkhukhwini indaba yakhona vele yasisike kithi njengoba sithe khona kuparliament sicela likhangelise igwalo lethu le-right shelter wayemukele kuhle nje indaba yakhona besithi bona ye isicelo sombuso vele siqondane nelungelo elomthunzi i-right shelter kanti nisafunani manje kungasithi hhayi isisekelo somuthi singakhuluma into kufanele kube lo mithetho osekela into yakhona so lethi bona hathi sesizakhangelisa sibona ukuthi imithetho yakhona elitshoyo eminenginengi ephazamisa ukuthi abantu bazuze ama-tide slips yiphi nxa kusobala ukuthi sithi umthetho singakhuluma ngakho kodwa nxa kufanele ukuthi nje silungisise ipolicy sigalungisisa ngakho bamukele kuhle nje igwalo lethu sesimelele ukuze ukuthi baqondane lokwenzana okwakhathesi.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya umqondisi wenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions ikomalisa ube kuxoxa icingweni lo gainer ku site o studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho lokudinga umongameli amalunga edale lephalamende lamakhansila, amabandla aphikisayo agcizelela ukuthi ayabandlululwa ukubangela ukuthi engenelisi ukukhankasa ekhululekile. Umnumzana Kwanele Hlabangana okhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe njalo ekumanyano we-Pollard uchasisa ukunengi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo, thina njengebandla lezepolitics esiqalisile ukukhankasa sikhankasela ukhetho oluzayo olika-2023 lapho esize sizangena khona kuzo zonke inhlangothi kusukela ku-presidential candidate la ku parliament la ma local authorities ethi icampaign sihamba esingathi yi door to door campaign ngoba asikenzi ama rally njalo sibona ukuthi siza kwenza ama rally sibalekela ukuthi kwakube nzima kwesinye isikhathi ukuthi sithole imvume yemhlangano uselesikhathi ngoba imhlangano iyacelwa kulandela umthetho okuthiwa imopa kodwa yebo kambe akusimisi lokho ukuthi sisebenze thina njengebandla leze politics. Nxa sikhangela indlela esaphumelela ngayo ngokhetho luka-2018 sibona ngathi lo nyaka sizaphumelela sibe lamanani angcono ngoba siqale umsebenzi wethu wokukhankasa kuseselesikhathi njalo abantu sebesazi njengoba siyiphathi entsha ibandla elitsha sebesazi ukuthi kule Republican Party of Zimbabwe i-RPZ ekunye sokukhangeleleyo ibudlawundlwango okuba khona kwezinye indawo hathi kuzo zonke indawo okwenza kungabe lula kwesinye isikhathi kuyafinyelela ikakhulu emakhaya singakhangela kulezi ndawo zabo Marshall and Central, Marsh West zikhona kulezi ndawo okuba nzima kuyafika khona ngoba abantu bakhona bathi bona bavumela kuphela ibandla elibusayo kodwa akukho emthethweni kuvalela amanye amabandla. Siyaqhubeka sikugxeka sikusola njengebandla ukuthi kungabi khona indawo okuthiwa azifinyelelwa kumbe ibandla elivalelwa ukuthi lenze imikhankaso kumele wonke amabandla alithole ithuba kanye lokuthola ithuba kwezomsakazo ku-ZBC kungaba yi-TV kumbe i-radio kuthi lanxa sokuphela ukhetho kungabi khona ukukhonona ukuthi hayi mina ngisuke ngavalelwa ziningi inhlupho ezikhona elizweni ezinjengobugwelegwele engathi ubusela i-corruption ngenye yezinto esizakhankasa ngayo kakhulu njengebandla ukuthi ilizwe leli kumele lilandele umthetho i-constitutionalism ukuze liphumelele.
Liyasuthiseka yini njengebandla sesikhangela ugwalo lwe-delimitation lolwe voters roll?
Asisuthiseki thina njengebandla ukuthi lwabanjwa kuhle nxa sikhangela ukungezwani kwama-commissioners ezek agcina sokusayina kuphela ababili abayisikhombisa besale ukusayina leyo report yakuqala i-preliminary report kwasitshengisa ukuthi kukhona kumbe ngathi isandla semfeni esikhona okwenza ukuthi lanxa i-report siphumile kodwa singasuthiseki ukuthi kubanjwe kuhle. Sikhangele njalo i-voters roll, siyacela kakhulu kakhulu abezek sibakhuthaza ukuthi bakwenze kube lula ukuthi ibandla ngebandla lenelise ukuthola leyo report kumbe i-voters roll kusese lesikhathi kwenzela ukuthi kukhangele ukuthi bonke laba ababhaliweyo kuhamba kuhle yini, kukhona yini ababhaliweyo okumele bakhitshwe ngoba kwesinye isikhathi omunye uyamthola ebhalwe lapha kuthiwe wangeniswa kwenye indawo ngo-2018 sagcina sesihamba ema-court sokuthiwa ubani uthathelwe amavoti akhe. Asifuni kube njalo thina, sifuna ukuthi ilizwe lethu lenze ukhetho oluhloniphekayo oluza kwenza ukuthi sithuthuke njengelizwe sisiya phambili.
Lo ke ngumnumzana Kwanele Hlabangana, umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Tafatswa Mugwadi usanda tshela i-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe alingeneli emsebenzini wamapholisa. Izek yona ithi yalandela umthetho ekuqoqeni ugwalo lwabavoti olwe delimitation report.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ukutshengisela kwababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kungene kulanga lesibili izolo besithi bazaqhubeka ngenyathelo labo lokungayi emsebenzini belinde impumela yomhlangano kamqatshi labameli babo ezaqhubeka ngeviki ezayo. Lenhlanganiso ithi ababalisi abedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% emaphandleni lasemadolobheni benelise ukutshengisela ngokungayi emsebenzini izolo befuna ukuthi iholo labo lengezelelwe liye ku-US$1,260 ngenyanga. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko othi ababalisi abedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% benelise ukutshengisela ngokungayi emsebenzini lamhlanje befuna ukuthi iholo labo lengezwe lifike kumadola emelika aphezu kwenkulungwane eyodwa i-$1,260 ngenyanga. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, uchasisa okwenzakale namhlanje.
Izolo bekulusuku lwethu lwakuqala besile 57% ababalisi abangayanga emsebenzini. Lamhla lusuku lwesibili, izolo ababalisi bebelinde ukuzwa impumela ye-NJNC eyathi izabanikeza isinqumo esihle ukuthi benzeni. Pho lamhla silokhu sisilindile isinqumo lesiyana kungena, kodwa lamhla sisilinde sibaningi.
Unkosikazi noMathemba Baloyi omunye wabazali uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuzadala uhlupho lokwehla kwesimo semfundo elizweni esilokhu sisindwa zinhlupho ezidalwa yokuqhamuka kwe-COVID-19.
Kubangwa imali. Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kulekhala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi, kuyaphinda kubisele abantwana emuva. Akuzamwe ukulungisiswa ukwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingawi kakhulu.
Unkosikazi Nompilo Nkiwane omunye wababalisi uthi kunengi okukhitshwa uholo labo elincane abalitholayo okokuthi imali abahamba layo ngekhaya kayineli yona indleko yokuya lokuphenduka emsebenzini.
Ngomumo okhona njengababalisi kunzima ngoba sitholi lutho nxa imali ingena, ziningi imali ezibanjwayo kusale kungela lutho, bese kusiba nzima ukuphila ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo labantwana, kunzima kakhulu.
Umphathi intambo yendaba zezisebenzi uMnumzana Pho Mavima utshele iStudio 7 ukuthi okuphume emhlanganweni weNational Joint Negotiating Council ehlale namhlanje eHarare ikhangela udaba lweholo lababalisi akakalutholi. Umkhankaso abawubiza ngokuthi hashtag Teachers for USD uqoqe ababalisi ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ekuqaleni kwayo nale inyanga kaMbimbitho njengendlela yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika. Ikhansili elawula ngeholo lezisebenzi zikahulumende eNational Joint Negotiating Council ihlangene namhlanje eHarare ikhangela ngeholo lababalisi kodwa abaphumanga lalutho. Umabhalane wenhlanganiso eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions uMnumzana Gibson Mushangu ongenela umhlangano emele izisebenzi zikahulumende uthi akulanto elomkantsho ephume emhlanganweni, bayaphinde bahlangane ngeviki ezayo ngolwesine. Ngimele umsakazo weStudio 7 yokubulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umsakazo weAl Jazeera usudlulisele phambili uhlelo lwayo lukamabona kude olodocumentary etshengisela inkohlakalo eZimbabwe. Kayazisanga linhlanganiso isizathu sokwenza lokhu. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakobulawayo uthi kasafuni ncedo lukahulumende ekwakheni indawo zokuthengisela ezatsha empophoma nyakenye. Uhulumende wayethe uzaphathisana lomanisipala. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga lemsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omhle kangaka elisiphathele wona. Namhlanje i-advice engilayo ngingathi ngiyibhekise kakhulu kuma-leaders e-opposition, ikakhulu e-CCC ngoba siya ku-election njengamanje. AmaZimbabweni wonke akhanya a-register ngobuningi bawo ukuthi babone usizo olukhona ekhaya ukuthi bazimisele labo befake isandla esivevaneni. So cethi ikakhulu i-CCC bezama ukubheka kakhulu ama-reforms azabe ekhona kuyiwa kukhetho, ngoba ukuthi beku election bengavabalanga imbobo eziyafana nalezi esadlula lakuzo izani barige nje kube lula ukuthi benze rigging, ngeke kusebenzeke ngoba bayabona lase Nigeria manje rigging yenzakeleyo manje la khona lapho ngeke iyenze ngoba izani ijwayele indaba yokwenza rigging. So sicela ukuthi bona ke bezame ukubona ukuthi ukhetho lube free and fair, ngangcono ukuthiwe izani iyenze i-election labangani bayo labo omonzora labo kungcono kulothiwe izani PF idle i-CCC. No, ngangcono kwaziwe lokho mabe siya ku-election beze show ukuthi bayenza i-free and fair election, ngoba vele nge free and fair election izanu PF angeke idle i-CCC ngoba abantu beZimbabwe kade behlupheka izanu bathembisa obala kunini besithi baza benzela lokhu lalokhu la kuze kube yimanje. Akula manzi, akula gesi, akula migwaqo, akula zikolo, ezemfundo azisekho ngendlela ezazikhona. Bazibe abana mahlonjani bezanu bezibe dlula ngesikhathi sikaMgaba. Umgaba uyenzile education kodwa bona sebeyibule lona leyo education ayikhona. So i-crime umgaba wayeyivalile, akula muntu eZimbabwe wayeqanqasha-nqasha nesibhamu estradeni twabamba inkunzi. Kodwa njengamanje abantu babanje inkunzi emini ngezibhamu. Ingane zethu zazingakwazi ukubhema ngisho loni igwayi, manje ingane zethu zibhema ama-drugs. Yabona ukuthi izwe lakho lakuphi? So uma ukuthi iZANU PF iyaqhubeka ithi ya-rig Africa alikho lelo lizwe akubanjiswaneni ukulungiswa nama reforms ukubonakala ukuthi iZANU PF ilalo ichance ukubana iRICS yabona
sibonani basakazi beStudio 7 labalaleli ngiyalibingelela hayi siyazizwa indaba siyabezwa abantu abanye ama opposition kuyasimangalisa nxa ibhizi xhikana leni opposition hayi thina manje nxa sisizwa amanye ama opposition egxeka opposition yethe TCCC siyabe sithokoza sithi ya vele ungabona ukuthi abantu bekhuluma ngawe ukuthi uthi loncedo ungabona abantu bangakhulumile ngawe uyirubbish awulancedo emhlabeni so thina nje ebandla le TCCC nxa sisizwa bekhuluma so kuyasithokozisa utshengisa ukuthi siyakhula so ngoba i TCCC ekazibusa elizweni i part ebusa izani thola abantu sebethila ukugxeka izani sebebhizi nge TCCC behlupheka ngezinto ezingaqondananga labo so kanti lathi singenye opposition efana labo kwandelwa ngabantu ikuthandwa ngabantu indlela eyasiyabe sikhuluma ngayo ebantwini ikho abantu begcwala ku TCCC so laba abantu kufuze befunde ukukhuluma kuhle nabantu lokwenza ukuze abantu bebathande ngoba ukutshona ukukhuluma nge TCCC ukudlala ngesikhathi abantu bathwele nzima abantu bayabona ukuthi izani PF ingaqhubeka ibusa i 5 years le buyayo abale moto abazapaka abagulayo unxa bese sibedlela uyagcina uhlala phansi uma ungena imali ngoba nama doctors azagcinekela ngoba engaholiswa khathe sama teachers sekela sibhadala ischool fees nxa sesibhadile sebekhuluma nge strike nxa bekhuluma nge strike uzibonile lama teachers abedlala ngabantu uyathi uhola 40 use ukuze usithi uya strike ufuna 1000 sure sure kulomuntu ongasuka ku 40 use ayikuholisa 1000 bakubona onganga ukuthi babe vele bengafuna ufundisa abantu babo phezulu kokuthi vele ziyathi zivuliwe bona bethatha abantu babo besiyachona behleka ungabuza umntana wakho ukuthi ngo January ufunda ama subject amangabu uthatha amabhuku omntana wakho ubone uzobona ukuthi imfunda iseku istress esisema teachers so konke khona ukuze sikuqedeke ukuthi sivotele izano PF out ngiyabona
salubonani salubonani Studio 7 lifuka njani siyabonga kakhulu ihlelo zenu nako konke lisenzela khona sasingaba yini ngaphandle kwenu mina lami igama ngu-Adolf Shaba ngiyathanda ukubonga kakhulu abantu ya uma kukhulunywa ngendaba yokuthi hayi inamba iyakhuphuka amanani abantu ababa-registered kuhle kakhulu ma ngikhangela inamba yakhona ngani silanda imiliyoni isidlula imiliyoni abantu abatsha abarejistile ungathi abanye abantu bengasukuma at least kube lenye imiliyoni before kuvalwa manje abantu abaphakama asizameni asiphusheni bantu sizame usitshintsha lesi simo kusezandleni zethu ukubana singavota ngobuningi bethu akukho luthi izaniswa letha bayaphuma nje
bonani salibonani kustudio 7 siyamuzwa umnangagwa uyakhuluma ugijime siya elupane siya-adres ilokuzeni ibirthday kamgabe uzokhuluma athi ye abantu abase-south africa babuye ekhaya imisebenzi sikhona angazosihlolela thi yiphi le misebenzi ekhona ekhaya kunjani ekhaya kunjeya akulamgwaqo ma efuna abantu babuye akaqale afake imigwaqo afake imithi ezibhedlela aholisa amanesi aholisa amatitsha aholisa amapolisa yonke into employee rate ngathi sithi 90% esitshela ukuthi sibuye emakhaya uyizimbabwe silunga yini elunga loba bangazasidakela thi inhliziyo yakhe lembi yakhula sibi hey labantu bagijimela upane bathi ye nangumnakakho nangumnakakho intsha igcwele khona le yaphakamisa izandla itshaya ukwelu itshayela umnakakho bazafa bengabayanga abantu bakitishuwa yini mna into ekunomnakakho ezwakala hayi that is the worst president all over the world akula president ehluleka njengomnakakho akaphuma ahlale phansi uhlulekile kwini okwenziwa izanu PF babhizi badla izimali amapolisa abhizi atontshela abantu emgwaqweni instead of ukuthi imali le ihambe iye kugovernment balungise ilokuzeni ilizwe njela abantu ngoba kabaholi but kuthi ilizwe liyalunga liyalunga iliphi ilizwe elilunga angabo sihlolela thi mna ngako ubhizi utshela abantu be-South Africa ukuthi ulindele ukusamukela esamukela ukuthini sabizwa nguye la angabo sihlolela thi
Studio 7 linjani basakaza abahle nabalaleli abahle siyabonga kakhulu indaba ezimnandi ziphuma zishisa kanti okhulumayo ngitshova ingolovana phansi konalelo pana lapho engiphuma khona esigodini sami right kanti ke bengithi mina sonke asibambaneni njengoba isimo sinje lezikolo liyabona abantwana bayaxotshwa kuyamoshakala amatisha kaholi kanye lathi sayempini kaseholi asibambaneni nalaba bathi bona bavikele ilizwe kodwa ke baboshiwe akula mali etholakalayo lapho so asivoteni ngokubuningi bethu sivoteni sizame ukuthi sikhiphe lizano ukuze sihlale kahle sonke nabantwabethu ngoba abafundanga basoze befunde kuzafunda abantu ababo imali bayaphana le abantu ababo befunde behlale besibuse njalo uma singahlakaniphanga yinto nje engiyiqonqosela kakhulu kibo bonke abantu abantu bakithi ake sizameni siyekele njalo ukubandlululana siyekele njalo ukuqembu sikhumbulana kakhulu into ezasiyehlula sivele sihlale sibuswe waya waya ngiyalibonga kakhulu imali ngayizinto ezivukayo
lasemelika liyasisola isinqumo sikahulumende wakweleNicaragua esokuphuca ubuzwe abantu abangamachumi ayisishiyagalolunye lane 94 kanye lokuthathela lobu buzwe izibotshwa zezepolitiki ezingamakhulu edlula amabili 222 ezakhululwa esitokisini ekuqaleni kukanhlolanja. Izenzo lezi azihambelani le Universal Declaration of Human Rights. Yona ethi wonke umuntu ulelungelo lokuba lobuzwe. Kuje unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken kumbiko awethulileyo. Lokhu kubuyisela abantu baseNicaragua emuva kanti njalo linyathelo eliqinisa umbuso oncindezelo. Mhlaka 9 ngonhlolanja, izibotshwa ezingu-222 ezigoqela abaholi bezombangazwe laba amabhizimusi, abezenkolo, abalwela amalungelo omphakathi, intathelezindaba kanye labafundi bakhululwa ejele bahanjiswa eMelika ngendizamtshina. Ekufikeni kwabo, bamukelwe ngosizo lwezempilakahle lesimo sengqondo kanye losizo lwezomthetho. ENicaragua, umongameli Ortega wabiza izibotshwa zezombangazwe ezazikhululiwe ngokuthi ngamaphekula kumbe ama-terrorists. Umahluli wenkantolo ubale umbiko obusithi abantu laba balecala lezenzo ezeyisa ukuzimela kweleNicaragua lokuthi kumele baxotshwe kulelo lizwe. Ngokusho kuka Vilma Nunes, umkhokheli weNicaragua Center for Human Rights, bafuna ukubiza ubuphepheli njengokududulwa okuyinto engekho emthethweni futhi enqatshelwe izimiso zamalungelo abantu emhlabeni jikelele. Ngokutsheja ngemva kwalokho, idale leCongress laseNicaragua livote ngazwi linye laphuca abantu abangu-222 ubuzwe babo. Ezinsukwini ezimbalwa ezalandelayo, umahluleli wenkantolo yamacala aphikiswayo i-Appeals Court wamemezela ukuthi ezinye izizalwane zaseNicaragua phose ezilikhulu 94 eziphikisa uhulumende zazingabathengisi futhi zaphucwa impahla zazo lobuzwe bazo. Phakathi kwabantu laba kukhona umlobi odumileyo uSergio Ramirez olwela amalungelo oluntu uVilma Nunes kanye lombishopu wamakatolika uSilvio Beas. Selokhu kwaqubuka ukutshengisela emigwaqweni yaseNicaragua ngomnyaka ka-2018, abantu besola umbuso oncindezelo kaDaniel Ortega, uhulumende wakhe uzamile ukuthulisa wonke amazwi amsolayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Isinqumo sokuphuca ubuzwe babantu baseNicaragua abafuna ukusebenzisa amalungelo abo ngendlela yokubathulisa kuyisenzo esidabukisayo. Ngokutsho kukaBlinken, labo abavikela intando yeningi ngesibindi eNicaragua bazoba izakhamizi ezitshiseka ngelizwe lazo. Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department, uVedant Patel, utshele intathelizindaba ukuthi siqina ngokukhuthaza uhulumende waseNicaragua ukuthi athathe amanyathelo okubuyisela inkululeko yomphakathi, ikakhulukazi ngenxa yesinqumo sakhe sokukhulula izibotshwa zezombusazwe ezingu-222. Ukubaphuca ubuzwe babo, uqhubeke esitsho uPatel, kulinyathelo elibuyela emuva.
Lawo ke bekungamazwi aveza umbono kahulumende wele Melika esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe malanga wonke ngo 7:30 ntambama.